lenga lichona njani zilukanda bamthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande sihlangana kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje ke sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo lati livela empini kwahamba njani kakhulu lapho seli yenzwa ama demobilization lapha lokuthi kubonwe ukuthi wayesi empini ngubani
ngathi uqala sivela egangeni 1980 into eyenzakalayo ukuthi kwaba ne integration eyayihlanganisa 3 armies then asiwe wonke umuntu owayengenayo kwi-integration so yikho kwaba ne-demobilization ngoba inani labantu ababefuneka kwi-integration lavelethe lilungisiwe then the rest abanjengathi kwasekwathiwa kumele sidemobilize ngemva kokudemobilize kwanikwa okuyimali nje akuthi wazikhina singayizi-vetting ngoba i-vetting yazoyenziwa later on sokumele abantu benikwe ama-50,000
ku-vetting lapha kwakuhamba njani kwakusenziwani
ku-vetting lapha into eyenzakalayo ukuthi efakwe ngo-veterans khala ukuthi uhulumeni kabanaki kwagcina sokubonakala ukuthi nedingapho ngokuthiwa abantu abanika izimali kuzaba labanye abangenelayo ababeyingihambanga egangeni so kungangcono ukuthi kuvetwe kwazakala ukuthi kube nekuqiniseka ukuthi umuntu wayehambile empini ngoba into eyisenzakala kukhathi kuvetwa kwakufuneka abantu abalwayo kuphela ama-refugees ngaleso sikhathi ayengabalwa kwakukhulu ngabantu abalwayo sabathwala umbhobho
babebona njani ukuthi uyakwazi wawuthwala umbhobho njalo wawukhonale empini
into eyisenzakala ukuthi nxa usuvetwa wawuvetwa ngabantu abaye bonani babengu-4 so kwakume ukuthi i-information yakho ekhulumayo ibe consistent plazi lawo bantu bawukhuluma khona into ozikhulumayo kumele ngabebelulwazi into ozikhulumayo zazikhona njalo zazisenzakala okunjengokuthi wawubuzwa ukuthi wa-traina ngaphi ungayiqamba indawo wa-traina khona someliqambe nokuthi ucam commander wayengubani i-chief of staff engubani i-chief of logistics engubani ama-instructor ayekhonapho kwakungubani
bakhona bathi bona babe bahamba sebile empini kodwa baswela imali yona leyi ekuveteni laphana ngazi ukuthi kwaphambanise kanjani wakuzwa yini njalo baningi okunganani ngokubona
ya bakhona abantu abangangenanga ekuveteni abanye singathi beumnyama pulazi abesesele umuntu wayengamfakazela ukuthi animedika ufakazi ukuthi wayesendaweni wawuthe ukuthi information omunye abesekhosile ngoba ntokuthi abantu bayevele empini abayelengqondo zazinganitwazikahlangani kahle ngokuthiokwembhobho omunye umuntu engabe sekhosiwe abantu wayelabo kumbe oyestrata mbe ukheni commander kumbe okunye okuthize okungenza labona abantu abayibo abayengamajajizi basole then umntwana bamvalele phandle njalo bakhona abantu abangenayo kuvetting bengazange baye empini but babengena through anto akwazi ukuthi kule corruption okuthi abantu abanye babeveta nxayeni ekwazi ukuthi kulamaluboyi asatsheli umuntwana information yonke ukuthi nayezengena avete aqambile kunalokho bakhona abangenayo bengazange baye empini bakhona abavalelwa phandle abahamba empini kule-genuine fighters
hhayi kuzwakala esikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli ubafisela uzibuse omuhle
hhayi balaleli ngiyalivalelisa ngifisela iminyaka wamashumi amathathu nanhlanu kazibuse libe le-holiday enhle ngiyabonga
lo ke bekungumnumzana Max Ndlovu owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lilayo